Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla zikuMpandula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa eyokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa.
Kunenzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezabu hathi lezani, so ngaqakatheka ukuthi behlangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu lakuformer Zipra.
Umanisipala wakobulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze evulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi eseFenhill Booster Station.
Vele yona lawa i-144 hours ayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo.
Onogada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba esejele uHopewell Chingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi inani lokuthelelana kwegcikwane leli kukhanya kusiya kusehla, kodwa kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili ababanjwe igcikwane leli kwakhuphula inani labalalo elizweni jikelele layafika kunkulungwane eziyisithupha 6,559. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lihlangane labantu abathunjwa bahlukuluzwa kakubi abafana loNkosazana Noxolo Maphosa lomnumzana Dawanda Mujehiwa. Ababili laba babikwa bathunjwa bachaywa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Umongameli Ramaphosa wazise ngomvulo ukuthi uzathumela iqula lesibili eHarare maduze ukuyahlangana labameli benhlangothi ezichiyeneyo bekhulumisana ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe njalo ibandla lakhe le-ANC lizasungula ezalo inkulumo lebandla leZANU-PF eceleni ngodaba olufanayo lokuthi ilizwe lingakhitshwa njani edakeni eliphakathi kwalo. Iqula likaRamaphosa elakuqala elihambe eZimbabwe ngenyanga edluleyo layaliswa nguMnangagwa ukuhlangana labamanye amabandla abagoqela abe-MDC Alliance ngoba besithi akulahlupho elizweni. Kodwa abaningi bathi uhlupho lukhona njalo bathi uRamaphosa kumele aphathe uMnangagwa lebandla lakhe ngesandla esiqinileyo nxa efuna ukuphumelela. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombosazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Kungabe kuyinto engcono mbijana, kodwa okuqakathekileyo sibili ukuthi kube le ndlela abangahlangana lama-stakeholders amanye angaso ZANU-PF, kube kucace ukubana ama-terms of reference abo kuyini okokuqala, njalo kuqakathekiswe ukuhlangana labantu abangama-victims of ubudlwangudlwangu bezanu-PF. Kunanzelelwe njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezabu hatshi lezani, so kungaqakatheka ukuthi behlangane labafowabo njalo abavela kuzaphu lakufoma Zipra, behlangane njalo lenhlanganiso zamachurchi, behlangane njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu, ngoba bengehluleka ukwenza lokho uhulumende engahlela kumbe izani engahlela ukubana behlangane labantu abasekela iZANU-PF. So kuye kuqakathekile ukubana behlangane lenhlanganiso labantu lamabandla ami wodwa independent ale track record yokulwela amalungelo abantu. Njalo kuye kuqakathekile ukuthi ucace ukubana injongo yamakula la kumbe amanxusa la vele kuyini.
Yiziphi impumela Nkomo obona zilakho ukuphuma kunkulumo lezi ezingalungisisa udaba lweZimbabwe?
Ngibona ngazani impumela eyinye engaphuma khonapha yikubana engxenye kube le international inquiry engakhangela kudlwangudlwangu bezanu-PF. Okwesibili, kungaba njalo le all stakeholders dialogue, ukuxoxisana kwamabandla achiyeneyo kwenhlanganiso ezichiyeneyo ukuze kudingwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe, udubo lwelizwe, kuludubo lomkhonomi, kuludubo njalo kwezombangazwe, kuludubo lokuthi amalungelo abantu abahlonitshwa kusukela ku-1980, ekuludubo lokuthi uhulumende kasabusi kuhle, iZANU-PF ayibusi kuhle, isibusa njengempisi. Lokhu vele yakuqalisa kudala, so ngibona azane enye impumelo yokuthi ube le-all stakeholders conference ukuze lokhu kulungiswe, kukhandwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe esibhekane lalo mayelana lomkonomi, lombusazwe, lokulungisa ezombhuqazwe kusukela kudala nje endulo ku-1983 ngeGugurawundi.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Yakobulawayo yazise abahlali baleli dolobho ukuthi amanzi avaliwe kusukela izolo njalo azavulwa kungalungiswa isitishi samanzi eFernhill Booster Station esifileyo ngenxa yodaba lwamagetsi. Umabhalane omkhulu kule kansili umnumzana Christopher Dube wethulela umbiko izolo okhomba ukuthi akuseyikulandelwa obekukhulunywe ngokuvalwa kwamanzi isitishi lesi size silunge. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi kanye namandla kagetsi evele esilela kuleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngokusilela kwamanzi namandla kagetsi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili, ungananzela kathesi indawo eziningi ezazithola amanzi kusesengama 48 hour water shedding azisawatholi. Njoba siyakwazi sonke ukuthi kathesi uBulawayo u-under i-144 hour water shedding. Kodwa lezi ngensukwana ezidlulileyo besokusiba khona ukuthi vele yona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo. Ubukhokheli esikhanyana ukuthi ngabe buyancedisa abantu. Yebo, ye kwezinye izigaba buyancedisa, nxa sengisithi ubukhokheli ngikhuluma ama-councillors bayancedisa kakhulu, babiza amabhawuza. Kube sokusithi kwamanye amawadi ama-councillor ngabantu abachiyeneyo kakhulu, bakhona abanye njalo abangabonakaliyo vele lezakhamizini. Sikhuthaza ukuthi basebenze lomphakathi ngoba abantu nxa sokunje bakhangela ukuthi ama-councillors abancede kakhulu ngokubiza amabhawuza, ngoba yibo abalomlando bokubiza amabhawuza emawadini abo. Kodwa uzafica ukuthi bakhona abanye njalo ukuthi izakhamizi ngathi ziyazama ukuthi zizibizele bayasuka bazonde. Futhi sikhuthaza njalo ukuthi i-council, njengoba sekukhona ama-water kiosk lawa athe afakwa, amanzi kawahlale khona ukwenzela ukuthi izakhamizi zingaze zaswela amanzi. amanzi. Njalo esikukhuthazayo nxa kulohlupho olunje ukuthi council ingazi yathi stick 100% to i timetable yabo yamabhawuza ngoba yazi ukuthi kwezindawo ibhawuza ibuya ngesande lange Wednesday kumbe ngeMonday lange Thursday. Kodwa kulesikhathi sokuthi kwezindawo vele amanzi kawafiki for almost 2 weeks. So sikhangela ukuthi bawabise amabhawuza onalawo bangalandeli kakhulu i timetable ngoba abantu uhlupho lwamanzi luningi kakhulu. Njalo sikhuthaza ukuthi abantu bangaze bancenga ubukhokheli kuze bathola amanzi.
Ukubona ukuthi uhlupho lwamanzi kanye lo lamagetsi alukhathazi kangako abantu, liyake likhulume leziphathamandla zenhlangothi zombili.
Yebo, emavikini amabili amathathu adlulileyo amagetsi siyabona ukuthi aseqalisa ukuthi ahambe, kodwa ungananzela kawahambi kakhulu nxa siwaqhathanisa la manzi. Amagetsi ahamba kwamahola amabili amathathu aphenduke. Ngikhuluma nje namhlanje ake ahamba okwamahola amabili. Kusiya kwamathathu kwezinye indawo, kodwa ke kawahluphi kakhulu. Sibe sesithi ke thina manzi yiwahlupha kakhulu. Siyinhlanganiso ke ngokunjalo sike saba la ingxoxo esingathi yi-virtual meeting, sixoxisana labekhansila labemakolitshini abe-NUST lezakhamizi, sisitsho ukuthi udubo lwamanzi kobulawayo kuyini okungenziwa. Yabuya imbono etshiyeneyo, so ukuxhumana kwethu labekhansili kuqhubekela phambili phela, kodwa siyakwazi ukuthi amanzi asiwomlando kakhansili kuphela, ngumlando kahulumende. Ngakho ke lezinwa silusizi ngoba emhlanganweni besilawo izinwa kayizange ibe khona ngoba yibo abanikazi bamanzi abayibo kumele balethe kobulawayo. Inqubekela phambili izaba khona ukuthi sixoxisane lohulumende lekhansili kanye lezakhamizi zonke jikelele.
Inhlanganiso yenu yamangalela ikhansili yakobulawayo emthethwandaba ngamanzi eluveve, solungaphi lolu daba?
Kathesi isigaba esikiso ngeseclass action ukuthi izakhamizi zona ngokwazo sezabeka besezethula udaba lolu emthethwandaba ukuthi kucwayisiswe kusuyaphambili ukathi kuvele kuyini okwenzakalayo, njalo bahlukuluze kanjani abantu. Udaba lokhu lukhona kalukaphume emthethwandaba, njalo samele impumela emadale omthethwandaba. Njalo kasoze sime khonapha kungakhanya ingazantu akule mpumela engacaciyo, zaqhubekela phambili ngoba thina sikufunayo ukuthi ukhansila abekwazi ukuthi ulomlandu wokunika abantu amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi, ngoba amanzi esisekelweni sombuso ku-section 77 kucacile sobala ukuthi amanzi lilungelo lomuntu, njalo kwakumelanga umuntu aswele amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba ebotshiweyo uHopewell Chingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi udokotela kaChingono wayethe angasuswa ejele ngoba elezibonelo zomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa onogada bejele babikwa bemqambele amanga bathi bamusa kudokotela wakhe, kodwa uthe efika phandle bamhudula bamdonsela emoteni eya ejele. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umbhikitsho obuqoqwe izizalwane zeZimbabwe okuvala umngcele weBay Bridge wehlule ngemva kokuba abantu bengathandanga ukuphatheka kuwo. Iphephandaba leHerald lithi unobhala obona ngenhlelo zebandla lezano PF umnumzana Obed Mpofu uthi mpela iqula elaqanjwa ngumongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi libuye eZimbabwe uzoxoxisana losowabo liyeza. Umpofu kazange atsho ukuthi iqula elizayo lizakhulumisana na lenye inkokheli yamabandla aphikisayo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo liyithumele nge-WhatsApp.
Ah, salibona mthokazo omuhle. Siyabonga izinhlelo ezinhle ezizwakalayo. Labantu besinika abefakazi. Ngikwese kuthandila umhlobo leradio lila. Sikhulumanga. Sikhuluma into ezazenzakala ezindaweni. Siyalibonga lonke balandeli nabalaleli benhlelo. Khona ngapho eGwamba kwesivalo. Gandangula konapho komoyo livuke badala liyavuka kodwa kwejuma esivalo eGwalupa uzobamba istrip road konapho umakhelwane wami umalimami edaluka avuka malume maziwa konale malaba ngiyaphila bakithi eGohole ngwenye omuhle ngiyamthanda umdalami siyalibonga kulale inhlelo uAndrew Makwati konale makomoyo uphile mfowethu hlelo ngezakho ningadinwa ukusikela inhlelo zethu se-Studio 7 okhulumayo ngumoveni wedaluka
sanibonani bantu be-Studio 7 mina ngithi khona nangagwa can go mnangagwa kaphume esihlalweni sesihlubekile hlubheke kakhulu asakwazi lokuthi senze njani ngumnangagwa makusenza mnangagwa kaphume esihlalweni kaphume mnangagwa esihlalweni kaphume mina ngubhimu le yatholakala eshasha
salibonani ngapho Studio 7 linjani bakithi hayi mina ngiyaphila ngilapha esabeleni sasemguza ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho ukuthiwa umakhuphe uyabuyela eparlamente kambe shuwa umakhuphe engahamba eparlamente ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018 lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyenziwa ngabomo but umakhuphe yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona esiseparlamente ngoba vele kangeke phinde ewine uzangena khonapho okokuthi eqedisa ithemu yona leyi engena nge-back door but ukuthi engene nge-front door akasaphindi even bona uDouglas Munzura bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele ipolitics yabo i-career yabo kupolitics sihle yacina khona sokuyikho kokucina kabaphindi futhi bebuyele I bet my last cent vele akula muntu oyabuye wine we-MDCT futhi
nibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi siyambona lo mbuso kwamnangagwa lo bantu bakithi mani mbuso kwamnangagwa mani kati umnangagwa waye bengajiki kuphela be-resign ngesihle kungcono labo abantu bechawa ngumoya kancane beke be-resign nje kahle hayi silizwe libehlule hayi ngiqiniswa akumelanga ukuthi uzodweba ngabantu ngale ndlela umnangagwa wantu wami inyanya bani iqiniso wami inyanya lo muntu okulo muntu omfunayo lo muntu loba nje kuthi oyakhuluma leso silungunyana sakhona ashemu mani ngabomnangagwa mani ashemu mani yazi uyazuze sengathi ngumuntu ofaka amalahla atshisayo emlonyeni uyagagasa akazwakala ukuthi uthini kambe isikolo babefunde kusiphi isikolo umnangagwa kuthi wakhuluma isilungu kambe umuntu owangena ngokuthathela umngabe engayazi lutho vele kayazi lutho phela lo muntu othiwe kabayazi lutho bonke labo kuqanjelwa ntawizibla kuthi afuke uvusa ilizwe ilizwe livuza njani ungafundanga and the two akusela abantu ababafunayo emazweni abo lihlazo leli lihlazo mpela ukuthi kube ngabo ngabantu abacabangayo abantu abalesikolo bayazithiyela nje kahle hayi bantu thina sekusehlule lokhu abathathe abasekele mbono engcono hayi phela lokhu lihlazo leli kujike kuthiwa ngavotelwa ngabantu ngawina ama-election uwina ama-election usathumba abantu usabulala abantu usathumba abafazi urep abafazi hayi lezi laleli hlazo leli hayi laba bayangisa lapo emazweni lapha vele sebekhulunywa kabi wonke amazwe okula muntu obafunayo akula abantu vele ubona kumele bevalule amabhoda bengayindawo abantu bezana uphefu
injani kuStudio 7 ukhulumayo ngufuyane ngisenkayi ngokuzalwa ngokusebenza ngiseSouth Africa okhangele ngezamasiko esintu ngithi kumthokazi omuhle nginjani ngelinyelela lonke insingakhohlwa imvunulo yakithi thina saziwa ngemvunulo akumelanga siyeke ukuvunula kumele sehlukaniswe ngemvunulo ukuthi singamaNdebele so ngiyacela sizwe sikamthakazi ukuthi asivunuleni ibheju aligqokwe ilo elisenza sibe ngamaNdebele apheleleyo ngiyabonga uyani okhulumayo mzalwa enkaye ingcishi kwezamasiko ngiyabonga
Sasibonani balaleli be Studio 7. Mina unqobile eBhlawayo. Thina lapho sihlutshwa ngamanzi eBhlawayo. Bhlawayo ngayila manzi. Siyahlupheka lapha ngamanzi.
Sanibonani basakazi ninjani? Usakazi ngumbono wami indaba kahulumende le othi uyabisela amaplazi kubanikazi. Shukuthi njengoba izanu labo zikhona izikhulu zezanu ezazinika amaplazi bazawaphindisela emuva na. Umbuzo engilawo umsakazi wami wokuqala ukuthi njengoba bazithathela bona labo amaplazi bathatha lezifuyo zabamhlophe. Bazabisela konke nezifuyo zabamhlophe abazithatha emaplazini la umsakazi wami. So ngenye indlela asebeqala isiqalwa nguhulumende wezana. Shukuthi seqala ukuhlamukela abantu njengoba ekuqaleni wathi abantu kaba abathathi. Uma senza kanje sebonisa sobala ukuthi sehlamukela umphakathi. So asazi ukuthi njengoba abanye abasela mizi bangena emaplazini bahlale uzababisela emuva bayakhele uhulumende wezani loba uzayenzani msazo ngiyabona.
Ma ndinjani ku Studio 7 ngiyalibingelela namhlanje ngale ntambama. Ha ngamangalisa okwenziwa ngamadali alapha eZimbabwe. Amadali alapha eZimbabwe asethengwe ukunganani. Wonke umuntu ophambana lezanu PF ule ophambana lombono wezanu PF sokulicala. Wonke umuntu ophambana lombono wezanu PF sokungani licala elikhulu sokuthiwa hayi luka safanelanga aphume phandle sokufanele woneni ngokuthathi lokhu kayisikho okwenziwa izanu PF sokufanele ahlale phakathi. Ah lokhu sokuyangisa lokhu.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usexotshe umkhokheli webutho wafaka owagxotshwa ngowayengumongameli walelo lizwe. ELeBotswana lithi indlovu ebezisifa kusukela ngenyanga kaNhlangula zikhanya zingasafi. Ingcwethi zenyamazana zendle zithi kuke kwatholakala izidumbu zendlovu ezedlula amakhulu amabili 281 zibulewe ngokucatshangelwa kuDJF. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, umongameli Donald Trump izolo uze wafika edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin lapho kwadutshulwa khona onsundu ngamapholisa amhlophe, kwaqhamuka udlakela, kwathiswa izakhiwo. UTrump obesala ukukhuluma ngokudutshulwa kukaJacob Blake owasindayo ngemva kokudutshulwa ngenhlamvu eziyisikhombisa uze wakhuluma ngaye izolo esithi ulusizi. Kodwa iziphathamandla zedolobho leli bezithe uTrump engafiki kuleli dolobho ngoba engaphehla udlakela njengoba esala ukuthi kulobandlululo lwabensundu ikakhulu ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Pete Ncobo.
Umsindo esiwubona lapha kwele Melika ubangelwa esikhathini esiningi amapholisa. Amapholisa aphathi kuhle abantu abamnyama, abadubula, abadubule babulale. Sike sabona lapho umpholisa efaka idolo lakhe entanyeni yomunye umuntu wahlala imizuzu okuphose ngaba ngu-9 ubabalwana wasebhubha oqalise lapha ngo-May. So umsindo lo esikhathini esiningi ngenxa yendlela amapholisa aphatha ngayo abantu abamnyama ebabulala, and then abantu bese besukuma labo betshengisela ukuthi lokho elikwenzayo kuphi.
Ngokubona kwakho ubudlwangudlwangu bona lo besububona busenzakala bungabe bubangelwa yini, njalo bulakho yini kugcina sebufika kusibanga esingenzi.
Ubudlwangu dlwangu lobu buyaqhubeka buqhubekela phambili insuku zonke emadolobholeni atshiyeneyo. Ngokwesisikhathi kuyathi sokuqalisa ubudlwangu dlwangu lobu ukuthi nxa sobuphela laphana uzokuthiwa nangomunye futhi layo umuntu umuntu sebulewe endayeni enje. Abantu bephume njalo beyitshengisela kuthi nxa ungani utshengisela lokhu lakho futhi sokuthula kube sokuqalile futhi kwenye indawo. Okunye okudanisayo ukuthi umongameli waleli lizwe okhokhela abantu Trump ngani uyena usekela labo abalodlakela uma ukuthi babulala abantu bamnyama. Kodwa nxa abantu besebetshengisela usebabiza ngokuthi bayizigebenga bangabantu abangaqondanga yilo uhlupho olukhulu esilalo eMelika. Siswele ubukhokheli singamhlaba wonke indaba sibona udubo lo lesibona umhlaba lokho ikusweleka kobukhokhele obuqinile njalo obuqondileyo. Emelika sikhokhelwa ngumuntu ongelandaba lempilo zabanye abantu othi nxa abantu besithi bayatshengisela engavele engakuthakazeleli lokho kodwa uma abantu bamhlophe laba abanye abafana bathwale impopho bebulala abantu uvele yena kakusoli lokhu kungani kuthiwa yiyo vele indlela aphila ngayo.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever said, always real, never fake. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna meet. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag dripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. I'm calling it physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Owami muhle. Singa Mqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo ye South Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa. Umanisipala wakoBulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze avulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi eseFenhill Booster Station. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.